Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kuMbimbitho 2024 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
indlela isengo zempatha ezikhwela ngayo bazinkilini akuhambelani yeholo kumbe ngithi lenzuzo abantu abayitholayo.
Ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abavele bebhekane lendlala embi lonyaka ebangelwe yikungani kuhle kwezulu.
Ziyabuya zizele nje intando yazo ilokhuzeni impisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe liye batshela bethi sizalincedisa sizalincedisa vele kuhlale kunjalo lapho.
Uzulu wenyakatho yamaNdebeleni ukhala ngokuthi kahlawulwa nguhulumende kumbe ukuthola usizo lokwelatshwa lapho ethe walinyazwa zinyamazana zasendle kumbe ukubulawelwa izihlobo. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla laseMelika eleAtlanta Black Chambers uphele namuhla eHarare amacele omabili elovelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye eziyisikhombisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla lakwelemelika eleAtlanta Black Chambers oweZimbabwe USA Business Forum oqhutshelwe eHarare phakathi kwensuku ezine ugqitshwe namuhla amacele omabili elovelana izivumelwano eziyisikhombisa zokusebenzelana phakathi kwamankampani amazwe omabili. Amankampani akuleli ayingxenye yesivumelwano lesi agoqela eZimtrade, Tel One, Landemtande kanye le Rosen Properties. Awemelika wona agoqela eMI Group kanye le Impact Business Solutions. Iqula lemelika liphakathi kokwethekelela amazwe ambalwa asemhlubulweni weZansi yeAfrika. Lidinga amathuba okusebenzelana labo somabhizimusi balawa mazwe. Osomabhizimusi laba basungule uhambo lwabo ngeviki edluleyo kwele South Africa. Besuka eZimbabwe namuhla balubhekise kwele Zambia. Umhlangano wabo lo bawuqoqe besebenza lohulumende weZimbabwe lezinye inhlanganiso zabo somabhizimusi. Omunye njalo umhlangano wokubuthanisa osomabhizimusi lamankampani amazwe omabili oweZimbabwe USA Business Forum uzaqhutshelwa edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika ngomfumfu lonyaka.
The Voice of America.
Iofisi yomanyano we-United Nations ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo emhlabeni jikelele, e-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, i-OCHA, ithi ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi abavele bebhekane lendlala ephehlwe yikoma komkhathi. Ithi njalo ngozibandlela idola leZimbabwe lilahlekelwe ingxenye yohlonzi lwalo i-50%, okudale ukuthi intengo yempahla ezitolo ikhwele ngesilinganiso samakhulu ayisithupha i-600% ngozibandlela. Sikhuluma nje imali yeZimbabwe iqhubeka igukuteka njalo idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola aseZimbabwe angamachumi posi amabili 20,000. Ngamanye amazwi, i-$100 ithengwa ngezigidi zamadola eZimbabwe ezingamachumi amabili i-$20 million. I-Ocha ithi ngozibandlela njalo ukudla kukhwele ngesilinganiso samachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi eleZimbabwe yilo elilokudla okudula ukwedlula amazwe wonke ase-Afrika lilandelwa ngele-Egypt. Emhlabeni jikelele iZimbabwe ihlezi kuzinga lesibili ikhokhelwa ngele-Argentina. Umzekeliso, i-2 kg yeshukela eZimbabwe ehlelwe ngentengo yamarandi futhi kusiya ngendawo ibiza i-60 rand, kuthi i-10 kg yempupu yona ibiza i-115 rand. I-50 kg yempupu ibiza 600 rand. I-kg yenyama ibiza 70 rand, kuthi inkukhu egcweleyo yona ithengwa nge-85 rand, kusiya ngendawo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi ngempela isimo sibi.
Isimo sibudali kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi indlela intengo zempahla ezikhwela ngayo emavinkilini awuhambelani ngeholo kumbe ngithi nenzuzo abantu abayitholayo bengabasebenzayo kumbe abazisebenzayo. Ingakho-ke nxa intengo yempahla ikhwela kukanti abantu bevele bengelamali ezandleni zabo, kwenza isimo sibe sibi kakhulu. Sikhangele kakhulu endaweni ezinjengemakhaya lapho abathembele khona kakhulu ebantwini abasemadolobheni ababamba lapha lalaphana. Ngenxa bengelalutho abantu abasemadolobheni, kuba nzima ukuthi bazinakekele bona, bephinde njalo banakekele abantu abasemakhaya. Kungabe kungabadala, kungabe kuzimbili zabo ezisemakhaya, kungabe kuzintandane. Kwenza njalo futhi kulimaze ize esingathi i-access to ama-social services, ingaba yimfundo, kungaba ngezempilakahle. Ngoba nangawuvele ungelamali ngokwentengo yokudula kwentengo ezitolo, angeke wenelise ukuthi uhambise abantwana esikolo, angeke wenelise ukuthi uthenge imithi ezibhedlela. Kunzima kakhulu isimo sisebangele elibi okumangalisayo.
Nxa ungasipha umzekeliso kumbe imizekeliso nje yezinto ezimbalwa ezimqoka ukuthi zibiza malini?
Sina sikhangela izinto ezinjengabo mpuphu, kuya ngokuthi ungaphi. Asikhangele ukuthi emakhaya lapho abathembele khona ukuthi bazakuyathenga impuphu kuma-growth point. Nxase abantu sebeyiwoda kuma-growth point, asithi enjengelupane esenta kumbe enkaya esenta, etholotho esenta, sebeyisa emakhaya a-about 90 to 100 kilometers. Ufumana ukuthi abantu basuke bayikhweze ngokusekhulwini, singathi 100%, ukuthi nayiwode nge-$5 or $6, ingathi lithengiswa nge-$12. Kukanti nabantu labana bathi bekhangela ukuthi indleko zokuhamba besiyathenga impuphu endaweni eyumango edlula ikhulu lamakhilomitha kugcina sokudula kunokuthi bazoyithenga ebantwini ababalandayo kodwa sebekhweze ngokusekhulwini. So impuphu singatho ukuthi yeyiye nezinye zempahla esezikhwelile onkenjeabothukela lakho kuyakhwela kunzima kakhulu.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust. Sixoxela ekobulawayo. Inkokheli zomdabu yesabelweni semathebelele North zikhala ngokuqhubeka kwabantu bebulawa lokuhlukuluzwa lokulinyazwa zinyamazana zasendle kodwa kungela nhlawulo kumbe usizo olugoqela olokwelatshwa abalutholayo kuhulumende. Unokuthi abadlamini uyalandisa.
Inyamazana zendle kakhulu izilwane lempisi zibikwa zihlasela izifuyo ezibayeni kumbe emadlelweni kuthi indlovu inyathi kanye lendwangu zibikwa lazo zilobisa ezilimeni. Walibamba lenduna umvuthu umlisa uBishop Matata Sibanda uthi loba uhulumende wathembisa ngomnyaka ka-2022 ukuthi uzakhokhela abalinyazwayo indleko zesibhedlela abuye njalo aphathise kwababulawa zenyamazana lezi sekuze kulamuhla lokho esiyi izelesi sithembiso.
Ababasizwela ukuthi udlelwe bawukhombasethi ngaku sihluphi.
Usobhuku wemangweni weBH36 umnumzana Joshua Ncube yena uthi izifuyo seziphele du.
Yabeni lamahlungu amaningi lenkomo nilembuzi but akusela lutho okuthi alibona ukuthi kungenzakala njalo kube lokuthi hhabe kukhona esikubiselwayo.
Omunye njalo usobhuku umnumzana Wandaweza uthi bayazama ukubika lezi nhlupho kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwezemvelo olweForestry Commission kodwa akulalutho olwenziwayo.
Ziyabuya zizele nje intando yazo ilokhuzeni impisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe liye batshela bethi hayi sizalincedisa sizalincedisa vele kuhlale kunjalo lapho.
Usobhuku Victor Ndlovu uthi ukungakhokhelwa ngemva komonakalo yikho okuletha ukuganga ebantwini.
Mina ngingabulala inyamazana egangeni lapha ngiyabotshwa kodwa isilwane singabulala inkomo yami ukhulume akulalutho bantu abakuyakutshayalona yikuthi ebuhlungu kuthi batindaba ukuthi banobandlululo izinyamazana zigqakathisa umuntu angagqakathekisa.
Ephendula enhlupheni lezi kanye lesithembiso sikahulumende sokukhokhela abasuka baphanjaniswa yikufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle unkosikazi Patience Gandiwa ongomunye weziphathamandla kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwenyamazana olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority uthi sebephezu kwalokhu.
Because the policy framework for wildlife, which is under review at the moment, was not providing for any compensation.
Okwakhathesi siphezu kokulungisa umthetho wezendle owabunjwa ekuqaleni kuka-2000 ngoba wona awuphawuli ngokuthi izakhamizi kufuze zikhokhelwe ngoba inyamazana ngezomuntu wonke. Uhulumende njalo galamali yokukwenelisa lokhu yedwa ngakho sisadinga ukuba imali yembadalo le izavela ngapi.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana labantu lokho kuqhubekela phambili lokho kubangelwa ukugugudeka kwamadlelo ukuswelakala kwamanzi ezihonqeni ukungabiyela kwazo kanye lokuguquka komkhathi. Abohlangothi lweZimpacts labo babika okufanayo besithi nsuku zonke kundawo ngendawo bayathola ucingo loyabe esebulewe kumbe walinyazwa zenyamazana lezi imibiko yokubhidli zokwamabele lezifuyo kanye lokulwisana emthonjeni yamanzi. Izakhamizi zithi zifuna ukuphathiswa kizo zonke inhlupho lezi kodwa abezimparks bathi lokhu kunzima ukuthi kufezeke kalula ngoba labo kabatholi inzuzo eneleyo emsebenzini wokulondolozwa kwezendle. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngiwunokuthaba Dlamini.
KwezeMelika ibandla elibusayo lakwele Israel elelikhod selisole kakhulu amazwi omkhokheli wamalunga edale leSenate eMelika umnumzana Chuck Schumer ongumJuda yena othi inhloko kahulumende wele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu usehlulekile ukubusa kuhle ngakho kumele ehle esihlalweni kwenziwe ukhetho olutsha kulelo liswe. Ibandla leli lithi ele Israel lilizwe elipheleleyo elilandela intando kaZulu ngokunjalo lithi kalisoze lilalele inkulumo kamnumzana Schumer. Abebandla eliphikisayo eMelika elama-Republicans labo basole amazwi kaShuma besithi kungenela embusweni welinye ilizwe elizimeleyo. Amazwi kaShuma aza ngesikhathi kulabaningi eMelika asebesola kakhulu impi ye-Israyeli lebutho leHamas elakwele Palestine. Yona isibulalise abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu, iningi kungabantwana labesifazana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, amazwi kababa uChuck Schumer being the highest ranking Jewish representative in America abe straight to the point. Ngoba siyakwazi ukuthi all these years iIsrael yayingazake itshelwe iqiniso leAmerica in public fora njengeCongress okwenziwe ngubaba uShuma. So mina engubonayo sibone iprotest vote eMichigan ngoba sibona ama-polls akathesa khulume sithi yena ubaba uTrump ungantwa uphambili kaPresident Biden nge 3 or 4 points. EMichigan okuhlala khona abantu besi-Arab abavela khona ngale emazweni, lamanye ama-crucial state ngantwa supporter iPalestine ngokubulawa kwabantu abadlula over 30,000 okwakathesi labantwana labomama abangela anything to do le mpi le ehambayo. Ngibona mina ubaba uNetanyahu ngantwa ufuna ukuthi uTrump angene kuWhite House yikho engalaleli kumaDemocrats. Abona laphana umongameli Obama ekhona umnumzana Netanyahu laye wayenza khonoko okuphonguqala izinto zempi thunja ama-Palestinians ngabomo. Sabona futhi ukuthi lapha in the past 2 years yena uNetanyahu ubenika iHamas ama-allowances yokuthi athenge izikhali from Qatar eyenza ngababomo ukuthi aqalise yona le impi. Ngokubona kwami,
ngokubona kwakho, udaba lweIsrael luzaba lomthelela na kukhetho oluzayo lweMelika?
Izinto lezi befuna ukuthi kube le ngantwa le confusion lapha eAmerica ngoba sokuzaba lokhetho ngoNovember. Hayi, bamlongisile isikhathi sisasekhona ukuthi hayi lokho akuyenza eveleka akuyenzi. Kumele angayenzi into aziyenzayo ePalestine ephongubulala abantu abangelandaba and enza ukuthi abantu babe le fear yokuhlala lapha abazalelwa khona. So hayi, mbona ngantwa this is a very very pivotal situation yenziwe na ngubaba uShuma.
Umnumzana Tim Moringayi ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ophethe wesikhatshana uhlangothi lweMelika olubona ngezombusazwe kuhlanganiso ye-United Nations uambasada Robert Wood uthi kuyadanisa ukuba inkokheli yakwele-South Sudan kayivumelani ngokumele ikwenzele uZulu. Uthi kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe ikakhulu ekulungiseleleni ukhetho. Khulunywe ngohlobo lokhetho oluzaqhutshwa ukubhalisela uZulu uvota ukungenisa ababaleka emizini yabo kwezokhetho ezomvikela ngesikhathi sokhetho. Abazalungisa udaba lokhetho uma kulokuphikisana lokuthi ukhetho luzaqhutshwa nini. U-ambasada Wood uthi ukwehluleka kwenkokheli yakwele-South Sudan ukuveza kahle ngezokhetho kutsho ukuba eleMelika lingeke lanika ilizwe leli imali yokhetho. Uthi imali ekhona eyokhetho kumele isekele ukhetho olukhululekileyo njalo oluzasekelwa ngumuntu wonke kule-South Sudan. Uthi kumele ele-South Sudan linikwe imali uma lizinikela ukwenza ukhetho olubalulekileyo ukuvikela uZulu kube njalo sokusiba lenkululeko kulelo lizwe. Konke lokhu uthi kuza kwenziwa inkokheli yaleli lizwe ingaveza ukuba izimisele ukwenza okufunwa ngoZulu ukuqela ukusungula inhlanganiso ezizimeleyo ezaqhuba ukhetho. U-ambassador Wood uthi kumele uZulu avunyelwe ukwenza santando kwele-South Sudan. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba kube nenhlalakahle njalo kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Uambasada uthi uthi elemelika lijutshwa ngezomvikela elizweni leli ngoba kuyamemetheka ukuhlaselwa kwabantu njalo kungaqhubekela phambili lokhu akungeke kwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Uthi bakhathazwa kakhulu yikubulawa kwabantu abebekaphose ikhulu 80 lase-Abye lapho njalo owabulawa abebutho le-UNISFA. Uthi kumele urhulumente wawo le-South Sudan ahlolisise udaba lokubulawa kwabantu laba labebutho le-UNISFA. Uthi kumele baziswe abenze lokhu bengabanjwa. Ukubaleka kwabantu ezindlini kuhlupha elemelika elithi kumele abantu emhlabeni wonke jikelele bencedise labo abahluphekayo abasabalele ehlathini lezinye indawo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende wemelika. Zogu isikhathi sembiko yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumele yona nge WhatsApp.
Wongi chuba Studio 7 kunyelele mthwakazi omhle. Kuyavotwa lafana ngoba se-South Africa abalalela uKhozi FM. Ndivotele icawa lakithi lapha izinto ziyamluma. Kune-competition lapha kuthiwa yi-Mother of All Maskanda Festival. So umculi wakithi izinto ziyamluma nguyena yedwa ocula umculo kwamaskanda okhona lafana okhethiweyo ukhona kula i-competition. So siyacela nimvotele bantu bakithi. SMS uthiwa ibiza mizwana bathi 150. So SMS igama lakhe. SMS zinto ziyamluma ku 448 93 448 93. So ungayenza kanjalo uyavota noma kangaki. So uyavota noma kangaki SMS kaningi ngendirect officer ngayo. So ama SMS yiwo azayenza ukuthi awine. So siyacela abantu bakithi lonke ukuwina kwakhe kuwina kwesizwe sakithi sonke. So siyacela ngomoya wesonto. Ngiyabonga ngamasenga lakho obulawa ephumule emadokini. Ngiyabonga
Studio 7. Studio 7 linjani badala linjani? Thina siyaphila hayi thina sesikhathi ngohulumende lo haya haya akalancedo akalanyi uyasitshontshela uyaphongufeza okuyimthetho okungaqedakaliyo nxa sefuna imali. Umuntu engaba nguminister of police sephongukuthumela amapolisa ehlala emgwaqweni, omunye engaba nguminister sesikhathele sesitshontshela izinto zethu izifuyo zethu ziyafa sidibhi hayi nakahambe loba mina ngagwalo sesidiniwe thina.
Studio 7, Studio 7 sawubonani balaleli nabasakazi angivele ngene nhlala edabeni sikhala ngendlala amathebeleleni node yelupane esibombo sicela usizo lokudla elupane amathebeleleni node esibombo sicela usizo. Studio 7 indlala ebahila akunamanzi akunakudla inkomo ezifuyo sizodlana abantu siyodlana sicela uncediso sengathi le ode yami ngadlula ifike nalapho kumele ifike khona ukudla ufika nase sibombo sithola ukudla. Siyacela Studio 7 abantu bayalamba lapha ngaphandle kazi uhulumende uhlaleleni engabona ukuthi kuyalanjwa hhayi uhulumende angasheshi ukwenza abantu bayakazi bese ngendlala ngoba uzothi ecala ukusukuma abantu sebebulawa yindlala. Ngiyacela Studio 7 ngiyacela kakhulu lelu pane sibombo sicela usizo kakhulu.
Studio 7 basakaza bahle siyalithanda ngendawo lesinikeza zona. Lapha mina ngicela ukukhuluma ukuthi lapha iZimbabwe ezilungu lezizwana uPF embusweni akukho lapho esiya khona. Sizofa indlala eZimbabwe siya kuSomalia ngendaba yezizwana le. Mana into yonke sinayo, gold sinayo, everything sinayo ukuthi singavusa ilizwe abantu bengafi ngendlala kube nemithi ezibhedlela but ngoba sikuswa ngamasela sizofa.
Sawubona sanongani njalo Studio 7 njani thina siyaphila Studio 7. Ngithanda ukubingelela nje Studio 7 nabathokoza abahleli lisethe indaba ngokunjalo. Halo zizile ngithanda ukubingelela njalo ntingamla inkomo makhelwane wethu laphana lami sike plamtu kwam lo mbuzo laphana ngicela ke nidlulise lami lezwami ukuthi uma kuthiwa iZimbabwe iyalungisa izitrada zilungiswa kuphi ngoba ukusuke plamtu usebhode emaitengwe azangazi ukuthi kuyalungiswa angazi noma indawo lele kabazake beyibone yini sinse sozalaza sibe ngaka itharasi ayazela eBotswana laseGoli kona seSouth Africa ayizongabona itharasi nsinde eSouth Africa anyazi ithara ngicela ukuzwa ukuthi kanti le ndawo ayikhanye yini lati like sinakekele.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilanko ukusithumela enu imbiko kunombolo ezithi +1 0218. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, faka isicelo njalo kunombolo esifanayo ezithi +1 202 465 0318. Elizibiza ngokuthi Matojeni Melomaniacs. Leli qembu libunje ngabaculi abaludumo abakobulawayo. Nangu Ezra Chisa Spanda we Studio 7 exoxa lomunye wamalunga aleli qembu uNomathamsanqa Mkhwanazi.
Jenny Melomania, singene njengisafungisane kwezomculo. Asizwane ukuthi vele ngobani abacula ku Triple M.
Iqembu elilama members i5 uthandeka Jele noma Thamsanqa Mkhwanazi kukuletha sibanda ithabisi moyo bekezela isizwe. Yibo ke aba ama members aweqembu leli iMato Jenny Melomania. Iqembu leli silisungule ngomnyaka ophelileyo 2023 ngo-March. Silisungula silomne wethu opeyiti osicika unqobe izitha ngoma.
Na ukuze abaculi abalodumo kangaka bahlangane babumbe leli qembu oqala njani?
Leli qembu vele elihlangene intshantsi zodwa abantu vele abasemculweni kudala kodwa sacabanga ukuthi sihlanganise namagama sibone ukuthi kade singapheka into enjani wasekuphuma ke iMato Jenny Melomania.
Ngakaqedi umnyaka libunjwe leli qembu lamemwa ukuzocula phesheya kolwandle e-Europe. Selikumemiwe njalo ke lo nyaka.
NgoJuni, July sizahamba futhi labuyela futhi kwele Austria. Sizabuya lase-Italy. Umculo wethu. Ngoba sifuna ukuthi sihlabele ngezinto esizazifundisa, sizafana sizifundisa abantwana bethu abazukulu bethu.
Ziyokuninga leli qembu leMato Jenny Melomaniacs bangalithola nganoma.
Mato Jenny Melomaniacs yiyo ihandle yethu kuFacebook. Mato Jenny Melomaniacs siyacula emshadweni, siyacula uma corporate functions noma ngathi hayi akula event esingathileyo asingeni, singena nje kuzo zonke indawo.
UNomathamsanqa Mkhwanazi ngunye besikhuluma naye mele qembu lakhe leMato Jenny Melomaniacs.
Mato Jenny Melomaniacs abehlabela kamnandi lingakhohlwa ku live talk namhlanje sikhangela ukudula kwezinto osokwenza impilo yabantu abanengi abavele bebhekane lendlala ibe lukhuni ngamandla kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo lilala.